So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpalakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezempila kahle zixwayisa uZulu ukuba aqinise ukulandela iziqondiso zokuzivikela kugcwane le-COVID-19 njalo nanzelele izibonelo zomkhuhlane lo ukuze adinge ukwelatshwa kusise kulesi sikhathi.
It can continue to mutate to something else, which may be even more dangerous.
Esikwaziyo yikuba seliguquke kwaba kaningi njalo lilakho ukuqhubeka liguquka libe yinto eyingozi kakhulu.
Ukucitshwa kwamandla kagetsi sokuthiye abamabhizimusi bekhala izimathonsi ngokulahlekelwa isikhathi sokusebenza.
Kuyasihlukumeza kakhulu thina esikumabhizinesses.
Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akukho emthethweni okwenziwa nguhulumende othi ipasipoti zakudala zizamiswa ukusebenza kusukela ngomfanakazi ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uyaphambanisa, kuzafuneka ukuthi amadale angenele kulolu daba.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempila kahle zicwayisa uZulu ukuba aqinise ukulandela iziqondiso zokuzivikela kugcwane le-COVID-19 njalo nanzelele izibonelo zomkhuhlane lo adinge ukwelatshwa kusese kulesi sikhathi ngoba umkhakha omutsha we-Omicron uqhubeka usabalala. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,367 betholakale belegciwane, abalitshumi lane babo 14 balahlekelwa ngumphefumulo ekutshoneni kwelanga layizolo. Ingcwethi wezempilakahle ziveza kuba lanxa kusaqhutshwa inhlolisiso yokudingisisa ngohlobo lwe-Omicron lona olungakazivezi ukuba lubukhali okungakanani njengoba bebalutshwana balahlekelwa yimiphefumulo nxa uqhathaniswa lalokho obekusenzakala esikhathini esedlule, uZulu akangayekethisi kundlela azilondoloza ngayo. Enye yalezi ngcwethi ngu-Dr. Johannes Marisa, yena oveza ukukhathazeka ngendlela uZulu aseziphatha ngayo.
But we don't know with the number of mutations that this virus carries, it may mutate into something which is even more serious.
Mm-hmm.
Because already it has at least 50 mutations. 30, as I said, are sitting on the spike protein. It can continue to mutate to something else, which may be even more dangerous.
Asikabili ulwazi oluningi ngalumhlobo, kodwa esikwaziyo yikuba seliguquke kwaba kaningi njalo lilakho ukuqhubeka liguquka libe yinto eyingozi kakhulu. Lilakho ukuqhubeka liguquka libe ngenye into ezakuba ingozi enkulu kakhulu.
Okugcizelelwe ngumqondisi enhlanganisweni ye-Community Working Group on Health, CWGH, engomunye njalo abaphatheke kumikhankaso kwezokulwela ilungelo lokwelatshwa kwabantu ezibhedlela zikahulumende.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing and adhering to the WHO recommended guidelines and protocols.
Lumhlobo we-COVID-19 usuzabangela ukuphazamiseka kwemizamo yethu yokulwisana lalolu bhubhane njengoba iningi labantu eZimbabwe bengasazilandeli lezo ziqondiso ze-World Health Organization ezabekwayo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Mandle Nkosi Mpande, uthi siyamethusa isimo se-COVID-19 elizweni, ikakhulu khathesi ngekhefu lekhisimusi.
Ngoba sibe sekumanje sesijwayele, sesivaccinethile njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibile, kodwa now lokhu sekusethusa kakhulu. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen.
Embikweni owethulelwe uZulu kuyona le iviki ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo we-cabinet briefing, Umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba bakubone kufanele kungezelelwe ezinye iviki ezimbili ezeCOVID-19 lockdown ngoba ingcwethi zezempila kahle lokhu zingaqondisisi umkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron. Abezempila kahle baveza ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 182,057 eZimbabwe asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamukayo elizweni nyakenye. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu babo 4,759 balahlekelwa imiphefumulo kuthi abedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu babo 130,920 kungabasindayo kiwo lomkhuhlane. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ukuchithwa kwamandla kagetsi sokuthi abalamabhizimusi bekhala ezimathonsi ngokulahlekelwa isikhathi sokusebenza. Uzulu laye ukhala ngokutshontshelwa intambo zamandla kagetsi kanye nokugqekezelwa ezindlini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukucisha kwamandla kagetsi kuqhubekela phambili endaweni eziningi zelizwe. Uzulu eveza ukuba lokhu kubuya lengozi enkulu kuzakhamuzi lamabhizimusi. Umnumzana Meluleki Mloyi usomabhizimusi wakobulawayo uthi akusasebenzeki ngenxa yalolu dubo.
Ukuhamba kwamagetsi kwakunezinsuku kuyasihlukumeza kakhulu thina esikuma-businesses. Kukanye sibhekane le-corona, izikhathi zokungena emsebenzini sezifinyeziwe. So akusasebenzeki kuhle, asisakwanisi lo ukuthi sihlangane lama-orders. Ama-customers ethu asatholi izinto abazifunayo ngesikhathi esiyiso njalo futhi ngemfanelo. Kuzaba nzima ukuthi sikwanise ukuthi siproduce ama-products enough njengoba uhulumende ubesekhulumela ukuthi usiyafika u-22 December sibe sesivala ama-factory.
Unkosikazi Sandra Mathuthu isakhamuzi senketha uchasisa ngokukhuphuka kwendleko yokuphila kungela getsi.
Khathesi isikhathi sezulu kunzima nxa kungela magetsi ngoba thina abanye asenelisi ukuthenga igasi ukubasa umlilo kunzima kuyabe kusebusuku kungabaseki umlilo phandle sokusesabeka umnyama.
Unkosikazi Thandiwe Sibindi isakhamuzi sakobulawayo yena ukhala ngokwanda kwamasela emnyameni.
Besinanzelela ukuthi kutshontshwa kwama-cables amagetsi bekusenzakala laloba amagetsi ekhona. Khathesi nge-load shedding kuzaba wesi njalo kubuhlungu. Okubuhlungu yikuthi liyahlala amalanga amaningi kungalungiswanga, ikanti ngabe kuyananzeleleka ukuthi ubusela buzakwanda kakhulu. Hayikhona okwentambo zamagetsi kuphela, lokunye abantu sebegqekeza ezindlini betshontshela abantu.
Unkosikazi Sanele Ntuli ongusomabhizimusi uthi amabhizimusi abo mancane kakhulu okokuthi abenelisi ukuthenga ama-generator.
Amabhizimusi ethu adonsa nzima ngenxa yesizathu esiningi eziningi, kodwa lokhu okwamagetsi kusuke kube phambili ngoba asila enye indlela esingayisebenzisa ukuthi imitshina yethu isebenze. Asila mali yokuthenga ama-generator, kunzima kakhulu.
Inkampani epheka amandla kagetsi eyezesa ikhiphe umbiko isazisa uZulu ukuthi indawo ezinkulu ezintathu ezigaya amandla kagetsi ebezingasebenzi esitishini se-Kariba South Hydropower Station kulungiswa idamu sezilungisiwe njalo sezisebenza. Ukuqala ukusebenza kwalezi ndawo kwengeze amagetsi ngesilinganiso samawatts edlula amakhulu amathathu i-345 megawatts, okuyikho okukhanyelelwe ukwehlisa udubo lokucitshwa kwamagetsi obese kusenzakala. Ngokuya phambili abezesa bazise uZulu ukuthi amagetsi azakuma ukucisha ngesikhathi sekhisimusi kusukela mhla ka-16 Mpalakazi. UZulu ukhuthazwa ukusebenzisa amagetsi ngendlela engabalondolozayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akukho emthethweni okwenziwa ngurhulumente othi iipasipoti zakudala zizamiswa ukusebenza kusukela ngompalakazi ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le ithi ukumiswa kwamapasipoti okuza kwenziwa ngurhulumente kwephula isisekelo sombuso kwelizwe. Ngakho ke sebelobele uMnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo wezendaba zekhaya besithi bazahambisa udaba lolu emthethwandaba xa engaphendulanga okusuthisayo. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Majobana Ncube uyakusekela ukwenziwa ngamagqwetha la.
Kusho ukuthi uhulumende uyaphambanisa, kuzafuneka ukuthi amadale angenele kulolu daba ngoba ipassport yakho nxa uyiphiwe kuthiwa iza expire in 10 years time. Ufuze ukuthi uvunyelwe ukuthi uyisebenzise for i-10 years leyo. Kana ngokufanayo kuqakathekile phela ukuthi angithi sibonile ukuthi intengo ye-passport iyimalini. Nxa kuthiwa sokufakwa ibhanga ukuthi libe yilo eselizophatha udaba lwe-passport, kusho ukuthi kufuneka ukuthi sazi ukuthi ikhethwe njani.
Elinye njalo igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Nqobile Sithole laye uyakusola kakhulu okwenziwa ngurhulumente.
Okulihlazo yokuthi kuyathiwa la akakhona nga-expireyo. Thina khonapho khonapho kuthiwa kuthiwe gqi, indawo kungameleli ukuthi lapho ephelela khona awuyirenyuwi, kuthiwa kuthiwe leyi iya-expire ngelangelinje. Sebehlezi phansi bakhangela ukuthi abantu abanama-passport bangaki, sebekhalkulethile imali abafuna ukuyisebenzisa bayidle, bayisebenzise kuma-elections lesezinto zokugana. Asizange sibone itender eyenziweyo lokuthi why kuthiwa i-CBZ njengebhenki beyiyo yodwa ekwenzayo. Into ezenziwa nguhulumende lowo ziyadanisa kakhulu. Nguhulumende wemahlangeni, instead yokuthi uhulumende wethu enze izinto esebenzisa or elalela imbono yabantu, uyazenzela nje ezenzela imali ngendlela ayifuna ngayo.
Unkosazana Victress Matutu okunhlanganiso yezimi imbokodo uthi kuyamangalisa okwenziwa ngurhulumente.
Esikubona kugqame kakhulu yikuthi ngehlahlangothwini laba lezizalwane ezifuna kuyizomele zitshintshe uhlobo lwe-passport, kulokho kuyufana lokufaka itswayi esilondeni. Ngoba abantu lamanje basanda ukuthi abaningi sikwaziyo ukuthi ikakhulu abalapha e-South Africa basanda ukurenewa ama-passport wona lawa, bawarenewa ngemali ezinkulu nalelo 5000 rand oyona lo 318 US dollars. Okuyukuthi akuzukuphela futhi iminyaka emingaki ngemva kweminyaka emibili kuzamele futhi bawatshintshe.
UMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kumele aluphathe kahle uhlelo lolu.
Abantu kumele bebonisane, ufake ama-ideas ubani uhulumende sibone ukuthi uyini angakwenzela abantu ukubana akhusule labo abantu abasanda kuthatha. Kube sinti labo vele asevele bathatha kudala sokuza-expire, labo kuba lula ngoba sebengena kubani i-passport kuhle kuhle. Kodwa laba abathethe kathesi kubonakala ukuthi kuyini okwenzakala ukuthi nabancediseki. Nalabo abavele beselayinini kathesi bengasangeni kuleyana, behle bengene kulalawa amatsha okuthi ngifithi kona uhulumende usompele ababisele izimali zabo nxa ebebhadale 318 liyalo abesembisela i-200 emuva asaleke esibhadala whether nge-100 kumbe nxa ubhadale 200 kube njalo.
Kasenelisanga ukukhuluma lo Mnumzana Kazembe Kazembe ngenxa yokuthi ube ngaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ulive Talk namhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okunjengokuzithuthukisa kanye nokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithi kungamanga ukuba kuzamiswa imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela. Ithi imidlalo le izaqhubekela phambili loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch neye-Amnesty International zithi ibutho lakwele Ethiopia lithwalise nzima abantu esabelweni se-Tigray lapho elilwisana khona lamalecatsha. I-Associated Press ibika ukuba ibutho libulala abantu abaningi loba nje kulabanye ababulawa ngamalecatsha.
Uhla ngothi lwemedika olubona ngendaba zekhaya luthi kulabantu abaningi emazweni athiyeneyo abaphehla umvukela kwelemedika besebenzisa imbiko ethulwa ebulenjini bokuxhumana kumabona kude lokunye. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhlangothi lolu zitholulonda abantu abenza lokhu abalakho ukuhlasela elemelika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kukhanya njalo kulabanye abadabuka kwelemelika okuthiwa labo baphehla umvukela. Bayakhala abanye abakubandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abathi sokulungiselelwa ukuxotshwa edale lephalamende uNkosazana Thokozani Khuphe labanye. Abasekela uMonzora bathi uMakhuphe ulwisana loMonzora njalo lokhu ezondele ukuba wanqotshwa kukhetho olwe-Extraordinary Congress lapha ekhangelele ukuba uzakhokhela ibandla leli. Kusanda kuxotshwa abanye emadolobheni okuthiwa basekela uMakhuphe. Kulabanye njalo abaningi abaxotshiswa edale lephalamende lakumakhansili libandla likaMonzora elathi babesekela ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMonzora uthi uChamisa akumelanga asebenzise ibizo leli ngoba umthetho kawumvumeli. Uze sihlaziye okwenzakala khona manje kubandla leli, sixoxe lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT lomnumzana Decent Collins Bajila osekela umnumzana Chamisa. UBajila usungula lingxoxo.
Sikuzwa ngamahungahunga kuphuma ezindabeni. Okokuqala asikukholwa ukuthi kungabe kuyinto eliqiniso leyo, ngoba bakhanya laba bantu bangabantu abadlelanayo, bangabantu abazwana nayo, basebenza bonke ikakhulu ekuntshontsheni amavoti awatholwa yi-MDC Alliance, bekhipha abantu abafakwa yi-MDC Alliance ezikhundleni befaka ababo. Asikukholwa ukuthi kuleqiniso ukuthi naloba kungabe kukhona amahungahunga okungezwani, ukuthi ukungezwani kwakhona kungafika kulelo banga lokufuna ukuxotshana. Vele sikukhangelela ukuthi kupolitiki abantu bayafika kwezinye izikhathi zokungezwani, kodwa hayi, asikholwa ukuthi kungafika kundlela yokuthi bezafika ukuthi basebexotshana.
Yedube, kungani kuyakhona pho kumbe kumenjani baba?
Akuzange ku-National Council esabalayo kube le agenda yokuxotsha umama uKhuphe. Ibizo lakhe kalizange liphathwe ngaleyo ndlela. Kulihaba nje lomuntu omdala elokuthi kwesinye isikhathi lathi njengebandla sisadidekile ukuthi into eyasuka ivelela ngaphi, wayithatha ngaphi, ngoba wayekhona kuleyo National Council. Into eyakhulunywa ngayo kwakhulunywa ngeCongress. Ibandla lesithi lona lifuna ukuthi iCongress yethu ihambe isibanga esifitshane, sisesaba ukuthi ingaze icine itholwa ngabo COVID bonaba iyehlule ukuphumelela, kumbe ingaze icine isingena kakhulu esikhathini sethu sokulungiselela ukhetho. Yena wayefuna ukuthi ngabe iCongress siyayenza kancane kancane size siyofika mhlawumbe kubo October, November, December ngomnyaka ozayo. Iyo nje indaba eyayikhona. Kodwa okusuke kwasimangalisa ukuthi uthe sephakamisa ke amaphepha akhe ukuthi yena ucabanga ukuthi kulabantu abafuna ukumxotsha into engekho ephakathini. Usuke wabeletha umeya weGweru, wabeletha lo meya weChitungwisa. Abafana laba ababili hatch ngabantu sibile sibaphathe kanzima ebesihlala sibaphethe emlonyeni ebandleni okwesibanga eside sikhanyelela ukuthi indlela abasebenza ngayo bengomeya ezindaweni zabo asisuthiseki ngokuthi bayenza umsebenzi otshengisela ukuthi bayaqakathekisa abantu ababavotile.
Khonapho Dube ngisikubamba umlomo, khonapho singena kuba babhajile ukuthi nxa kusenzakala nakhona ukubhajela ukuthi kulabanye kodwa baxotshwayo kujoni khonapho.
Siyakwazi ukuthi bonke laba abantu abaxotshwayo baxotshwa ngoba bangena kukhetho bencintisana labantu ababeku MDCT bona beku MDC Alliance. Lapha lalapha yana sibona kuhanjwa kuthiwa abantu bayakhitshwa eParliament, bayakhitshwa ekhansilini mhlawumbe kuveza izizathu zokuthi bona baqiniseka ukuthini bangamalunga ye-MDC Alliance. Angikholwa ukuthi zikhona ezinye izizathu abakhitshelwayo ngaphandle kwazena lezo luba bekuyindaba zalokho esingakuthi service delivery ukuphatha umphakathi ngendlela okwenziwa ngayo ngabantu abakhethweyo. Mhlawumbe bengathi ngayi bandla le MDCT selakhipha wonke umuntu okhona ekhansilini kumbe okhona eParliament ngoba vele akukho okwenzakalayo okusuthisa umphakathi.
Yes, ngathi ngamafitshane Dube nxa ungavala khonapho isikhathi sesidloko mangoye. So ngathi okwenzakala ebandleni lakho kuyaqhubekela phambili kumbe
udaba lwempikisano lolu ubaba ubhajila nabanye bakhe abathanda ukubuyela kilo baye kuthi kule bandla okuthiwa yi-MDCT elimelodwa kule bandla elithiwa yi-MDC Alliance abantu abavotayo kutho ukuthi sisizofika namhlanje ngamanga nje abawaziyo anqulu avela kubobhajila ukuthi akula bandla okuthiwa yi-MDC Alliance elafonywa ngo-2019 kodwa elilamalunga edalela ephalamende angena ngo-2018 sesakuchasa konke ukuthi lowo kwakungumbutho wokhetho amabandla ngamabandla esala elamandla phezu kwabantu awabafaka ngaphansi kwalowo mbutho we-MDC Alliance. Asiyo into esingazihlupha ngayo leyo kodwa kumele kunanzelelwe ngabantu sesikutsho kathesi abaza kubona kusenzakala ukuthi obhajila nje baqamba amanga bafuna ukuthi bathi bayi-alliance mbayimbayi basebesithi bona sebethathelelwe lobizo sebeyilokhu sebeyilokhu bona njengabantu abangasekho ku-MDC asebekhangelele ukuba mhlawumbe ngolunye uhlobo kodwa kabafuni ukuphumela abantu egcekeni ekuthini bona sebathiya i-MDC.
Siyakuzwa bhajila ngamafutshane babo.
Akusikho qiniso uDube akuthoyo. Kumenje uDube wayengu-candidate emagegwe engu-MDCT kube kanti u-Anele Ndebele wayeyi-candidate ye-MDC Alliance. Akukho qiniso ukuthi uDube lo Ndebele babe libandla linye singabalisa
ilizwi kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi sasilibandla linye ngokomthetho ubaba u-Anele Ndebele nalowo okhuluma ngayo ukuthi ubone ukuthi umthetho uyawazi liqiniso nguye kathesi ushado minister we-justice
lokho uDube kutshoyo ngokwezaba nje kuphela okwabo okokucala.
Lapha lizwe umnumzana Decent Collins Bhajila osekela umnumzana Nelson Chamisa. Lo mnumzana uDines Dube ophethe uhlangothi olwethula imibiko kubandla le-MDCT. Incwadi zokulima zikhuthaza abalimi bemhlubuleni wemandebeleni ukuba bengathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo, imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima ngoba balakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze izibasebenzele njalo engavuthwayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Zimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu eliphuze ukuna seliqalile manje kodwa kwezinye izigaba zelizwe alikaseuli. Abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abalanhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okulakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu eMathebeleland ugatsha lezokulima kuhlangothi olwe Agricultural Rural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaza abalimi ukuba sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ungavele uthole amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo. Umnumzana Nyoni uqhubekele phambili ethi abalimi kumele balime inhlanyelo ezincane njalo ezivuthwa masinya.
Xa izulu lithelana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawothi babuye labondumba umaqhutha babuye balime izilimo ezingaba njengabombambayila i-sunflower ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo.
U-Chief Agronomist e-Agricultural Rural Extension Services umnumzana Davidson Masendeke ukhuthaza abalimi ukuhlanyela kusawomile ukuze izulu lithole inhlanyelo isiphansi.
Lingakani kuseseje bangahlanyela lokhana ukuthiwa i-dry planting kumbe ukuhlanyela kungela zulu kuwomile ukuthi izulunxa libuya lithole inhlanyelo leyana sivele isiphansi kuzanceda kakhulu kana ukuthi lisina khonaphana nje inhlanyelo leyana siphuma. Okunye abangakwenza abalimi ukuthi lingavele line lingana libe lilutshwana kodwa abalimi bangathatha inhlanyelo yabo liyana bayithambise okwelanga elilodwa nje kuhle imunye amanzi sebeyifaka phansi laphana abazayihlanyela ngamalanga alandelayo isiya phansi laphana ayisadingi manzi isiphompuma. Sikhuthaza abalimi kakhulu ukuthi njengoba isikhathi sesihambile kangaka asisela sikhathi eside lapho ezaba lezulu elingakumba amalanga angavuthisa izilimo. Sikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo eziphansi. Sikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo eziphansayo ukuvuthwa. Sikhangelele inya uthi empitshani leyana ngo-PMV.
Umnumzana Donald Khumalo, umlimi waseMguza, yena ukhuthaza abalimi ukuhlanyela imbambayila lendumba.
Nxa ngikhangela umkhathi inhliziyo yami iyakhahlamezeka kakhulu ngoba eminyakeni nxa sekunje sivame ukuthi ngase sihlakula kodwa lo nyaka la kwezinye indawo eziningi alikasewuli. Kutsho ukuthi abantu abafuna ukulima sekumele bahlangene inhlanyelo eziphangisayo kuvuthwe kakhulu indumba lembambayila. Abantu bazama ukuqina khona lokho okungakhuliswa ngamaZulu ngoba umumbu ngaphandle kokuba nxa uthelela nxa ungatheleli hayi kuzima. Kodwa sizame nini lokudinga inhlanyelo esingazihlanyela ukwenzela ukuthi sigcine izinkomo zethu izifuyo zethu zingazacuba ngoba inkomo zizele lo nyaka but uhlupho amadlelo azahlupha.
Umnumzana Methuseli Nyoni olima esematopo uthi isifiso sikhona sokulima kodwa babhekane lenkinga eziningi.
Ya mina ngokubona kwami intengo enhlanyelo iphezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu ngoba izolo ngingangena ku-Farming City laphana ngikhangela ukuthi i-10 kg yabo imalini. Ithenkeji abachiphileyo ibeyi-3000.
Isikhathi sokulima somnyaka odluleyo, abalimi abaningi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze-Grain Marketing Board, i-GMB. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo. Usufike kuhlandla la quarter finals umncintiswano wehafa wafa odlalwa ngamaqembu asesigabeni se-Southern Region Division 1. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uqhubekela phambili umncintiswano wehafa wafa kulimpela viki kule midlalo emibili ezadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye emibili ikhangelelwe ukuba idlalwe ngesonto. Ngomgqibelo iqembu le-Kazmine lizemukela elendlovu yanyathela enkundleni i-Techmine kuthi ngasekholiyari kule mpi yomdeni phakathi kweqembu le-ZPC Wange kanye lele-Wange elaziwa kakhulu ngegama elithi Chipangano. Umqeqeshi weqembu le-Wange uBongani Mafuthi lo mdlalo uzambonisa ukuba iqembu lakhe lisesimeni esinjani phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi ekuqaleni komnyaka ozayo.
Silethuba lokudlala le team enkulu abayibiza ZPC Wange sabatha elizayo. Umdlalo lo ngiyawuthabela kakhulu ngoba uzasipha lathi ithuba njengeWange ithimele mbali and ukuthi sibone ukuthi i-team leyo singayivusa ibuyele lapho yayikhona. Nxa izabela lapho yayikhona kuzamele ingqikilane lezinkulu zakhona. Uli division esikiyo izesa yizo ezinkulu zakhona. So hayi sizayimela sizame sibone ukuthi kuyalunga kufuna ukulungiswa. Kumbe sokulungile kodwa ke sithemba umdlalo uzaba muhle abantu bakholise kade bacenga ukubukela ibhola lapha e-stadium.
Ngesonto iqembu leBoso 90 lizadlala lele Ajax Hotspurs kuthi ele RNL lizadibana lele eMakhandeni Pirates. Yomibili imidlalo izadlalelwa enkundleni eWhite City yasedolobheni lakoBulawayo. Umncintiswano wafa wafa uza kuma udedele ikhefu leKhisimusi kodwa ukhangelele ukufika emaphethelweni kungakaqali imidlalo yeligi ngenyanga kaZibandlela. Iqembu elizaphakamisa inkiyezo lizathola $3,000 zamadola aseMelika kuthi lelo elizaphusha lisendaweni yesibili lizathola $2,000 zamadola aseMelika. Amaqembu azaphelela kusigaba sesemifinal azathola $1,001 lama-500 kuthi lawa azaphelela ngomphako kusigaba sekwarter final azathola $500. Amaqembu ahle uma kusigaba sakuqala esomncintiswano kawatholi ngitsho ipeneli lesikhala. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League obe kumele idlalwe ngempela viki edlileyo ikhangelelwe ukuba idlalwe kulimpela viki nxa kungabanga labadlali abaningi abatholakale belo mkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ye-PSA elihlele ukuba ngolwesihlanu iqembu leHarare City linqikilane leLeyada ngaseNational Sports Stadium ngomgqibelo iqembu leChicken Inn lizadibana leTenex ngaseLuveve eleBlack Rhinos lizadlala leCapes United ngaseNational Sports eleWawa lizemukela eleBulawayo City ngaseAscot kuthi eleZPC Caripa lizadibana leTriangle ngaseNyamunga ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizanqikilana leHighlanders ngaseSakuba eleDynamos lizadlala leCranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium kuthi eleBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum ngaseLuveve ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngoKeeps Dube.